kuthiwe kahle ngendlela elenhlonipho njalo lesizotha. Bebekhona abantu abasuka endaweni ezithiyeneyo, abelubhane abasuka koBulawayo, abasuka eSozeli nabamele ingadi ezithiyeneyo. Kuqhutshwe kuhle kakhulu, abantu bebambisene, sebenza ngokosiko langokuhlonipha okukhulu kazi kakhulu.
Lina njengabantu belubhane lingathi lilahlekelwe kanganani ngokutshona kwakhe?
Kuthe kuzwakala ukuthi ubaba uKhonti Mhlanga usedlule emhlabeni, iningi labantu belubhane lihlela tho ukuthi liqhawe silahlekelwe, liqhawe athele lubhane kuphela, athele eMathebeleland kuphela, athele eZimbabwe njalo kuphela, kodwa lomhlaba nje jikelele. So abantu bahle bamnika lobo buqhawe. Kuthe kuzwakala ukuthi hathi uhulumende kamphanga lutho nje ngaphandle kokumncedisa ngendleko zokumbeka. Abantu akubamangalisanga lokho, ngokubana ube ngumuntu obengatshayi nja efihla ngumphini kulokhu akucabangayo, lalokhu akunakanayo, lalokhu akusolayo. Ubesola izinto ezimbi ubaba uMhlanga ezenziwa nguhulumende, ezenziwa langubani ongabe ekhokhela kuzigaba ezithize. So bekungakusimangalisanga ukuthi kazange wakuthiwa lobo buqhawe. Thina njengesizwe seMathebeleland kakhulu engizasikhulumela, silahlekelwe kakhulu ngumthapho olwazi, salahlekelwa kakhulu ngumthapho wamasiko, salahlekelwa kakhulu ngumuntu obecebisa kwezengqubekela phambili ezigabeni. Ilubhane ilahlekelwe umkhokheli olesizotha, umkhokheli obeyifake esiqongweni esithize zwekazi le-Afrika, eZimbabwe, kuzwe leZimbabwe njalo.